kati sendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 namhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 4 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni sethu namhlanje. Ibandla le MDCT selixotshe isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira phezu komfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana kwensukwana ezedluleyo umveza ezithandele ngelembu lebandla lezano PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa.
I-constitution yethu yebandla ithi yona umuntu angatholakala esedlelana lelinye ibandla kaxotshwa yiphathi kodwa uyazixotsha yena. So ngesinye indlela ke thina kayisithi esimxothile njengebandla kodwa ke uzixotshile yena ngoba wenze into engavunyelwa yisisekelo sebandla.
Unobhala jikelele wenkonzo yeZimbabwe Council of Churches umfundisi Kenneth Mchata wethekelele umsakazo weStudio 7 khonapha eMelika wasilandisela ngohambo lwakhe.
Abase America bafuna ukuzwisisa ukuthi indaba le eyokukhulumisana indaba enjani. Kodwa sase sikhuluma futhi ngendaba enhlupho ephuma ku cyclone Idai, le drought ekhona eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lisazizwa kuona lo umsakazo wenu weStudio 7. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streamer kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele lapho ongabukela khona lolu hlelo. Usiphe umbono wakho esizawubala emoyeni. Ibandla leMDC selixotshe isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira phezu komfanekiso ophume enkundleni yokuxhumana kwinsukwana ezedluleyo umveza ezithandele ngelembu lebandla lezano PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. UMasarira wamukele incwadi yokuxotshwa kwakhe ntambama izolo kodwa usole umsekeli wakhe umnumzana Khalipani Phogeni esithi nguye owajojozela ukuxotshwa kwakhe. Umkhokheli webandla leli unkosazana Thokozani Khuphe uke wahlangana loMasarira phezu kwalolu daba ngeviki edluleyo. Umgcini sihlalo weMDCT umnumzana Bednico Bebe usichazisela okunengi ngalolu daba.
Thina njenge-political party kasithathanga inyathelo. Inyathelo lithethwe yi-constitution yethu eyebandla. I-constitution yebandla yiyo esitshelayo ukuthi kufanele ukuthi-ke siziphathe njani ebandleni njalo kufanele ukuthi silandele zinqumo bani. I-constitution yethu yebandla ithi yona umuntu angatholakala esedlelana lelinye ibandla kaxotshwa yiphathi kodwa uyazixotsha yena. So ngesinye indlela ke thina kayisithi esimxothile njengebandla kodwa ke uzixotshile yena ngoba wenze into engavunyelwa yisisekelo sebandla.
Kodwa uthi wahlangana lo Makhuphe wachasisa ukubana wathandela ngelembu leli ngoba wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo atshengisa inhlonipho kwabozala.
President wethu kayenzi okungabhalwanga kumbe kayenzi okungavunyelwa yi-constitution yebandla. Okwekhulunywa yi-constitution yebandla ikuthi umuntu angaze abonakale asenza izinto ezisekela ibandla elingayisilo lakhe uzabe sezixotshile ephathini. So upresident kalakho ukuthi nxa i-constitution isitsho njalo yena lanxa ungaze uhambe uyexolisa kuye lanxa ungaze uhambe uyezibika kuye kalawo amandla ukuthi amiswe lokho okuthiwa yi-constitution yebandla. Nxa i-constitution yebandla isithi kungabonakala usenza ugqoke izembatho zelinye ibandla ususekela lelo bandla ngaleso sizathu ke kuthi ukuthi wena ke awuseyiyo owebandla le-MDC T. Ungabala u-section 5.10 ikakhulu umugca oka A uya kutsho sobala ukuthi umuntu angatholakala esekela ibandla elingayisiyo emdisithi usezixotshile ebandleni. So ngaleso sizathu ke ibandla kalizange lixotshe uLinda, kodwa kena wazixotsha ngokukhetha ukuthi agqoke izembatho zezani PF lanxa wezigqokela ukuthi avalekeke ubunu phambi kwabakwakuzana. Akuseyiwo mlando webandla ngoba ubhaliwe ke esisekeleni sebandla ukuthi hayi umuntu angenza khonokho usezixotshile. So akula muntu angamsola angakutsho nje ukuthi hayi nxa kade ngumuntu obonayo ukuthi uphambanise isinqumo sesisekelo sebandla bekufanele ukuthi ahlathi hayi bangani bami kusuke kwangikhulela ngisuke ngehluleka ukuthi ngizibambe njani ngikwethuzala ngagcina-ke sengisembatha izembatho zokunye ibandla hhayi ngiyaxolisa bengicela ukuma eceleni besizamvumela lapho ngoba ubeyabe sethile mhlawumbe ubeyabe sebonile ukuthi kulesizathu sokuthi ahloniphe ibandla azimele yena engazange amiswe yisisekelo sebandla.
Lo mnumzana Bednico Pepe umgcini sihlalo webandla le-MDC ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Unobhala jikelele wenkonzo yeZimbabwe Council of Churches umfundisi Kenneth Mthatha wethekelele umsakazo we-Studio 7 khonapha eMelika walandisa ngohambo lwakhe imizamo yebandla lakhe yokuthi amabandla ezombusazwe yaxoxisane kanye labakwenzayo ukusiza abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai.
Sihambele ukubabaza indaba eyokukhulumisana ehambela phambili lezinsuku eZimbabwe. AbaseAmerica bafuna ukuzwisisa ukuthi indaba le eyokukhulumisana indaba enjani. Kodwa sase sikhuluma futhi ngendaba enhlupho ephuma ku cyclone Idai le drought ekhona eZimbabwe. Kodwa bafuna ukuthi bazwisise ukuthi amabandla wona asebenza njani vele, ngoba amabandla kade sebenza ukusukela sisalwa impi yenkululeko. So bafuna ukuzwisisa ukuthi owakathesi injongo umsebenzi esuyenzayo ngeyani. So ikho kade sixoxisana ndawo.
Ukhuluma ngenda ngodaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla. Bathini kahle kahle bona abemelika ngodaba lolu? Sibona ukuthi yebo ikhona imizamo yokuletha iZANU-PF le-MDC lamanye amabandla aphikisayo ndawonye. Bayakwamukela yini lokho?
Bayakwamukela kakhulu, kodwa sibe sifuna ukuthi lathi sicecise ukuthi indaba yokukhulumisana ayisiyo indaba yeZANU-PF le-MDC kuphela, ngoba thina sibona ukuthi indaba yokuxoxisana imele ibe indaba yamaZimbabweans onke. Kakhulu ama-political parties amele abe khona, kodwa sifuna ukuthi labo abamabhizimusi, sifuna ukuthi abamabandla, sifuna ukuthi ama-chiefs, ama-war veterans, lamanye ama-stakeholders ahlukene amele abe lesigaba sokuthi bona bengathini kule ndaba yokukhulumisana. Ngoba uma sisazo yakhe izwe eZimbabwe, umuntu wonke amele abe laye ukuthi uzoshoni ngendaba leyo kuyakhe iZimbabwe.
Sikhangele udaba lwe-cyclone ukhuluma ngokuthi ngolunye udaba eliluphathayo. Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo ukuphathisa abantu be-Manicaland?
Indaba e-cyclone ayisiyo ndaba eyokuthi abantu balahlekelwe impahla, izindlu, izinto eziphandle. Kodwa abantu abaningi inhliziyo zabo zidabukile, abanye basazokwazi ukuthi bazoqhubeka kanjani. So silabo abafundisi esibabeke phansi eManicaland abasebethola i-training yokuyenza i-psychosocial support ukuthi basize abantu abazofuna ukuthi bayakhe impilo yabo kakutsha. Ababasize ngokuthi bakwamukele lokwayenzakala futhi bathi sizoqhubeka kanjani siye phambili. Kodwa kulezinye izinto ezizoqhubeka phambili ukuthi siyakhe isikolo, siyakhe ama-hospitals, sisizana lohulumende ukuthi abantu laba bonke abamanikaland bakwazi ukuqala kakusha impilo yabo.
Lo ngumfundisi Kenneth Mtata unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches obexoxa emsakazweni weStudio 7 khonapha eMelika loNtungamili Nkomo. Izigidi lezigidi zabantu elizweni leRwanda zilokhu zihlukumezekile engqondweni kulandela ukubulawa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, i-800,000 abomhlobo olabantu abalutshwana kulelo lizwe owamathutsi bebulawa ngabesihutu kwiminyaka engu-25 edluleyo. Lokhu kwenzakala ilizwe lelo lizananza ilanga lesehlakalo lesi ngesonto ezayo. Amathutsi aze athatha amandla ngebandla leRwanda's Patriotic Front elasekelwa libutho lanxa iningi laselibulewe, njalo abedlula izigidi ezimbili 2 million sebedinge ubuphepheli eCongo lamanye amazwe angomakhelwano. Ibandla leli labumba uhulumende womanyano losengumongameli uMnumzana Paul Kagame, yena ongumthuthi kanye loPastor Bizimungu ongumhutu, kwamukelwa isisekelo sombuso esitsha ngomnyaka ka-2003 esinqabela abantu ukuthi beziqambe ngomhlobo wabo. Umongameli Kagame wakhethwa ke ukuba ngumongameli. Ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya eChipinge leChimanimani namuhla ephelekezelwa zinkokheli zamabandla aphikisayo ezancintisa kukhetho eledluleyo ezilithumi lasikhombisa i-17. Bazasebenzisa indizamtshina ukuhlolisisa umonakalo owadalwa lizulu lesiphepho u-cyclone Idai lemizamo yokusiza abantu. Iphephandaba le-The Herald lithi umongameli Mnangagwa uzasuka eMutare edlule ebona ibholoho lenetsiwa abesesiya eMachongwe leNkangu lapho okuzathanyelwa khona njalo ethule umbiko wakhe. Elinye ixuku lizakhokhelwa ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, njalo akucaci kumbe omnye umsekeli kamongameli uMnumzana Kembo Mohati uzakhokhela abanye, kodwa ezinye indawo ezizafinyelelwa yisibhedlela seMthambara, uMfula uNyahote, eChikukwa, eMhandarume, eMuusha, eBiriri, eChipinge leKopa. Yebo ke lapho besingaqedike eziphuthumayo, umphathintambo wezamafekthali uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uzahlangana labo somabhizimusi namuhla bexazulule udaba lokukhwela kwentengo mahlayana osokuthwalise abantu nzima. Ngakwelinye icele, umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi uMnumzana Joram Gumbo uthi uzasebenza lo mphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ukulungisa uhlupho lokusilela kwamafutha ezimoto okuhambisa khona, athi kubangelwa ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. Uthi akusiqiniso ukuthi intengo yawo izakhwela ngeviki ezayo. Ukusenjalo ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7.
Njani basakazi bamabahle, likhuluma lo Ndowe seThird Bridge. Silokudana kakhulu ngesenzakalo esenziwe umsekeli kamongameli welizwe ubaba uMohati engubaba njalo weThird Bridge ngokuva ukuhlasela unkosikazi wakhe efuna kumgamula ngehloka ngemva kokungazwanani kwabo endlini yakhe khona lapha eThird Bridge. Ngakho-ke sithi umthetho mawusebenze, iZANU-PF ivele njalo, abathungameli bayo bayawona bengavotshwa.
Masobona sozwayo mbana chibezela vakapinda yavayao vari kuti njakama kwai wamuka uri pamishungu uri kuda kuchaira rini wanyamasi kwairi kuti njakama wakafa kwainga unyepa waingavivi zvitumi zviya baya wakazito vya kama odaye mete ndakafa kwa nyepa na handa limba wabire kita nengu nijuda osisa ina pepa lingwe nyamasi kuti wasingari uvira wangu wanigina mbili wanigabili fula kupapa sabe pate kuyama putu yeso putisa base nja kama kwa hili utu chara lini wabipa mchumba
nina ngu vireji yeti mudenda chuanda tu Nisenda u ye binga elu solo Songwa village Ogwane mina Agushene logonyo okukulunywa abanyi Mina ogwane nikuluma Ngindaba yenjala Ende lomunyaka abantu Izulu kalinanga Abantu beyaphela Kakula oluto abazalo dopa emasimini akula so abanye sebaqalisile ukulala ikuphera eziko sokulala umangoyi iko ke uhulumende nxa engathathanga amanyathela abantu bayaphela njengelapha esikhona lapha ebhinga elusule esonkwa hayi Kuyala anjwa bantu.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 sithande njalo Logu wonga abalaleli bethu abasilandela ukhasi lethu le Facebook le sedimo leya uthi ekuseni kunje asibeni bahle sonke lo nkosinathi Chingandebele uthi uvuka njani msakazi ngivumelana lo mfundisi ngabona ucho umfundisi Kenneth Mthatha oyenkonzo inhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches ebesilaye lapha e-studio uthi iZimbabwe ifuna sonke ukuze yakhiwe bese ngibingelela omama be-SDA Church abazaqala umhlangano wabo ngapho today lisikhulekele bazalwane lo mindless mviki speaki wiwi uti good morning sizwe sakithi ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane Inhloko kahulumende weBrithani uTheresa May uhlangene lomkhokheli webandla eliphikisayo kulelo lizwe leLabour Party umnumzana Jeremy Corbyn ngemizamo yokuvimba ukuthi ilizwe lakhe liphume kumanyana weEuropean Union osokuseduze lokho kulandela ukwenqaba kathathu kwamalunga edale leParliament ukwenza lokho isizalwane seSomali esancitshwa kuphepheli kweleMelika sabuyiselwa kubo Ngesinye sababhubhileyo ngemva kokuba ibhomba idubuke duzane lendlu yokudlela njalo uchiya unkosikazi wakhe lomntwana omncinyane.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalilani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
zenzakala khonapha eMelika kuyisiphithiphithi amalunga ebandla lamademocrats azancintisa idinga ukumelala leli bandla kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo sokubuthelelwe imali eyizigidi lezigidi zamadola akhitshwa ngabasekeli bebandla leli osebuthanise imali enengi okwedlula bonke abancintisayo ngumnumzana Bernie Sanders Walezigidi ezilichumi lasitshiyagalombili, $18 million, kulandele unkosikazi Kamala Harris, obuthanise $12 million. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Ralph Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngilambona ngathi kulungile ngoba nxa kulabantu abaningi abafuna ukuthi bazincintise. okukhona esikwazi ukuthi kuzagcina kuphume oyedwa kumbe ababili bezokuthi labana ababili sebechayana ke bese sibona ukuthi onguye sibili ongathatha ngubani engibona ngathi yibubuhle bakhona ebubunobo ngaphandle kokuthi kuphumba lo muntu oyedwa kumbe ababili okungasoze kube lokukhetha phakathi kwabo.
Siyabona ukubana bona labo abancintisayo sebeqalisile ukudinga uncedo lwemali kubasekeli babo bancintwa ngumnumzana Bernie Sanders okhanya sethole imali edlula ama 18 million. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi bayaxhasana abantu bala?
Yeah, bayaxhasana sibili kakhulu. Njalo uBernie kubonakala ngathi usebe khona kulomdlalo okwesikhathi eside. Njalo nxa ngisizwa kuhle ungathi ungumJuda. So ke ngamadoda lezi mali zabo labo nxa befuna ukusekela into bayisekela ngoba bafuna labo phela ukuthi kulinye ilanga owabo abe phezulu abe ingqungquthela.
Ye, siyabona ukuba yena lo okhuluma ngaye umnumzana Bernie Sanders ngumuntu osekhulile ungathini nxa ukhangela iminyaka yakhe ukuthi usiyasizwe kuthiwa hayi asebekhulile hlalani phansi ikakhulu endaweni ezinjengeZimbabwe abantu bekhalala ngakhona kodwa lapha ngitsho ukubona njani?
Ye, hayi ukukhula usekhulile ngibona ngathi ngokunye okuzaba lukhophe kuye ukukhula kwakhe kodwa ke ukuthi umuntu usekhulile kufanele ukuthi kukhulunywe khonokho ngoba lakho ukuthi sesiloke siqhuba abantu asebekhulile kakhulu phambili akufundisi ngoba asithi thina ngabe lo jaha uBaraka uyavunyelwa ukuphinda angithi uyabona uloke esaqinile ngemva kokuphatha wakhe iminyaka leyana engu-A.
Ye, nxa sikhangele njalo imikhankaso yabo siyabona ukubana kugcina kuvela okunenge okunye kwakufihliwe njengalokho kukaBiden esizwa kuthiwa lo owayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden ukuthi kuthiwa waphumputha abesifazane into ezivela nxa sokusiya kukhetho ukubona njani khona?
Ya kukhanya ngathi ekungathi kuba le movement yona le yabomama yokukhuluma kodwa ke mbona ngathi bangeke bakhulume okungenzakala futhi ukuthi ngiyabona la umdala wayephumputha ngoba uza kwehluleka ukuthi azivikele ngakho khona lokho kodwa kuhle ukuthi kukhulunywe ngoba umuntu olaphana omele abe phambili laphana kufanele ukuthi kube ngumuntu ohlanzekileyo even ekhaya khona ngale kufanele ukuthi kube ngumuntu ohlanzekileyo ngoba thina okwethu kwesinye isikhathi umuntu uyabulala abantu ubulala umuntu kodwa ulokhe uqhutshwa kuphela ukuthi ulungile akulunganga lokho mbona ngathi kulungile.
Kubangelwa yini ukuthi kuyaba kuzithulele isikhathi sonke nxa umuntu esefuna ukungena kukhetho bese kuvela?
Ye, angithi lapho usefuna ukuya ehofisini enye enkulu engasiyo le efana lalokho kade yikho khona. Njalo kwesinye isikhathi nxa usaphethe isikhundla uyesabeka ukaqondeki kuze kumelele ukuthi hawu ungavele ukukhithike ungasaphathanga sikhundla siza kutshela. Ye, lapho usefuna ukuya esikhundleni esiphezulu yikho sebemkhuluma ukuthi.
Lo ngumnumzana Ralph Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezomculo namhla silebutho likaKristu lisithi Dwala Lami.
Dwala Lami. Dwala Lami. Dwala lami, la para te mangi
Amaphimbo amnandi labo ke libutho lika Kristu lona lisithi dwala lami. Sithande njalo ukubonga abasilandelayo kukhasi lethu le Facebook labasilaleleyo ke emsakazweni. Njalo sesilo Tlamelo Ngwenya uthi good morning VOA Studio 7. Hayi siyabonga kukanti besilo lesethi Moleya unkosi nathi Jingandebele. Umindlondi Spikwiki ya sazi ukuthi lelo libizo bani. Kodwa labanye ke abasilaleleyo kulaba abayemsebenzini lihambe kuhle, kulaba abachayela izimota lichayele kuhle, kulabo abasemchoveni lani ke siyabonga ukuthi lalela. Kodwa thina lapha hayi sokusiyatshaya ihola lika 1 o'clock ekuseni, ngakho thina khona sisiyalala. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC lithi selixotshe isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira phezu komfanekiso ophume enkundleni zokuxhumana kwinsukwana ezedluleyo umveza ezithandele ngelembu leZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizwe unobhala jikelele wenkonzo yeZimbabwe Council of Churches umfundisi Kenneth Mtata yena oyethekelele umsakazo weStudio 7 khonapha eMelika esilandisela ngohambo lwakhe. Sibonge njalo nomthandazo Nkomazana yena utshona ehambele muva ngibona inkosi olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.